baba nkomo kuzima ngoba kathesi ngitshalikhandi ukuthi ngikalisele emabhukwini abantwana bathathwa amabhuku akhona ukuthi ngizawagwanisa vele kangikwazi ngoba ibhuku elinye libiza $50 lama 32 pages umntwana oyi-1 usesecondary ufuna amabhuku angu-25 lo laba abanye bafuna omunye ufuna 11 omunye ufuna 9 singakangeni ku-school fees lakuma-uniform
ama-school fees wona aminjani le ntengo yama-uniform
ayinte kuyama uniform yasuka ibisezama $10 kathi siyibiza ama $54 emakhaya ngapha ischool fees sikancile bese ku $15 siye ku $25 abe secondary sebe kuma $75 bese kuba ku 30
uza kwenza njani pho Dube
vela ngisela plan ngoba kwalapha imali endlayo ngikwanisa ukuthi engxenye omunye ngimnika ngu-4 omunye angu-5 ngibe lokhu endinga imali iyahlupha ekhaya vele kayitholakali
abanye abazali esigabeni bona bami njani bathini nxa ukhulumisana lapho
sikhalayo okufanayo njalo lokudla vele kakukho ngapho uyakuthi udinga ukuthi uthenge okulibhakede ngapho kufunakala amabhuku abantwana i-ball point mboni yekudola kathesi ipheni eyi-1 so vele uhlupho lwakhona lukhulu akule singathi uhlezi kuhle hhayi kunzima
uthile ukuthi abakho bathathu nxa usuhlela kuhle imali yakho imali edingakalayo emntwaneni munye ungayihlanganisa yonke uyabufuna malini
mbona ngani ispecial owe secondary utho ukuthi ngiyabe ngifuna ama 120 preparation yakhe yokuthi ahambe esikolo konke kugwanile laba beprimary mbona avele imali yakho isuke imphambanisa ukuthi ngayi-eda kuhle yamphica ingqondo ngoba ayiningi vele siyidluleleke imali angisayikwanisa njalo umuntu ohlezi ekhaya angisebenzi
osesecondary lo ukufombani
uya kuform 2
abeprimary ke
abeprimary kulo grade 7 lo grade 2
uhulumende alubana elalele isiphathamandla bona obaba uMnangagwa kuyini ongathanda ukubatshela khona
into ekade engabatshelana besicela ukuthi aluba bazwela ispeshali ebantwaneni ngoba kuzavela abantwana bako ilungelo labo liyephuleka ngoba mbona ukuba zahamba bonke esikolo bazame ukungenela ezikolweni ukuthi amabhuku atholakale ezikolweni akho zikhona inhlanganiso ezingakwanisa ukuhamba zifake amabhuku ezikolo konke anokwakusenzakala kudala kanti kwakuqondanga kudala sasisithi ibhuku lingaphela uhambe uyejintisa kodwa awuzange kuvaleliswe kwinto okunjalo sabona sokuthengwa into enjengamabhuku khathesi impilo inzima emakhaya vele akuplanti ebambekayo